njengoba sala sisho nje sithi indlela abayenza ngayo elungiswa ngayo yilo nama systems ethiwa khona ngomunotho ahlala vele elungiselwe ukuthi kube lendawo ezivuzayo ukuthi kungahluphi ukuntshontsha kungazive kwaba lenye indlela yokukhangelisa ukuthi ucubunge ukuthi izimali zakhona zihamba njani. Awusethusi ukuthi izimali zakhona sezintshontshwa.
Kodwa ubona zane kule ndlela yini ongathi kuvalwe ukutshontshwa khonokho kwemali yakhona?
Nxa kungela hulumende owabantu okukhethwe ngabantu oluzwelo labantu, uhulumende okwanisa ukuthi abantu babuze ukuthi kanti izinto zihamba kanjani. Nxa kungaguqulwa ngohulumende lokhu uzawuye lokhu seyenzakala.
Kukhanya njalo ukuthi izinduna labalisa yibo ngani bazibambile kuma-community trust lawa. Ubona zane kwenzelwani khonokho?
Ukuthi sihlala sisitsho nje sikhuluma labantu bakhona ozulu abasekela iqembulele ezanu phefu abasemakhaya ukuthi into lezi ezama-community ownership ezamaplazi ezemigodi zilungiselwa bona labana amalunga e-Politic Pro lamalunga e-Central Committee lalaba abanye abahlala betshaya izingungu zomhlangano. So sebezibonela bona sokusegcekeni ukuthi lokhu vele isiphala sokuntshiza kwezimali ngabantu ababusayo.
Izolo besikhuluma ke lo Deputy Minister we Indigenization othe kukhanya ngazani ama community trust anjenge Mondorongezi lokho kungela lutho olwenzakala khona ngale. Ubona zani kwenziwa kuyini khonokho?
Ye, ngoba phela nxa into yakhona vele ingakhanyi kahle ivele ilungisela ukuthi ingabe imgceke, akula transparency, akusoze kukhanye lutho ngoba vele indlela yakhona elungiswa ngayo amabhodi akhona kwenzelwa ukuthi kungakhanyi kuhle ukuthi kube lula ukuthi bathathe bacuphe isiphaleni sakhona.
Yena ovele edinga amabhodi lawa awe community trust kumbe ngithi local indigenization boards ngubani?
Kuvele phela siyazi ukuthi nxa laba abantu belungisa imithetho e-indigenization bahle baqondane lokuthi uminister we-indigenization lama-local structures kujuthi ukasukwerena uzadingana labantu amalunga ezanu-PF